Yekuliqiniso ukuthi mhla ka 13 January 2023 uMagistrate uThawengwa Sengstar uthole ulwazi khanye lo Sindisiwe Khoitse Moyo bengelacala lokugqubuzela ipublic violence okulicala abathi bebotshwa mhla ka 5 September 2022 baletheswa ngemva kokuba babe hambe e-High Court lamanye amalunga ebandla besiyachiya i-petition bekhalaza ngokuthi ukutransferwa kwamalunga ethu esuswa eGami esiya eSukurubi laseGwanda kwaku-unconstitutional and unprocedural. Ngobubili babo batholakala-ke sebebotshwa phambi kwebulawayo High Court lapho kwakulamapholisa ayehlome ephelele ababamba-ke ngobubili babo abavalela Bulawayo Central Police Station ebethesa icala loku-incita i-public violence loku-behavior in a disorderly manner in a public place. Baqhubekile-ke behamba e-court kusukusela last year kwaze kwathi-ke mhla ka 13 uSengstar wathi gabalala icala.
Kubambe umlomo khonapho Moyo. Kukhanya umantshi othonisa amacala amalunga ebandla lenu umantshi osebizo elifanayo lulutho oluvamileyo yini khonoko?
Kuyasimangalisa ukuthi yena lowo Magistrate uThawengwa Sengstar onguye vele isikhathi esiningi ophatha amacala onke alokwenza namalunga eMthwakazi Republic Party. Ukwenze njani ukuthi icala elifana nayo ele-inciting of public violence likalwazi khanye lo Sindisiwe Khoitse Moyo okulicala futhi elaletheswe laba abe-MRP 9 labo batholakala belecala le-inciting of public violence kodwa bona bagwetshwa i-36 months. Kwathi uPhathwa Mcaba ongu-national organizer wethu laye watholakala elecala loku-incite i-public violence yena waphiwa i-525 community service ayiqeda ngoNovemba okwaba zinyanga ezintathu. Okusimangalisayo yukuthi uMagistrate uThawengwa Sengstar utshengisa ukuba inconsistent ngoba icala eli-1 akuvumi ukuthi libe lezigwebo ezithiyeneyo. Kuyakhanya ukuthi ukugwetshwa kwe-MRP 9 kwaba politically motivated ngoba bezavuka begwetshwa kwalala kukhulunyiwe enkundleni ukuthi bazophiwa i-community service baze baba interviewa ngokuthi kubonakala ukuthi bayenelisa ukwenza i-community service lokuthi bazayenzela ngezindawo zamalokishi abahlala kizo. Ngelanga elilandelayo kwakungolwesihlanu sesilindele ukuthi hayi sizozwa bethi i-community service uhlelo lwabuya solujinjile kwathiwa sebegwetshwe 33 and 36 months. Sezwa ukuthi i-directive ibuyile ivela khona leHarare ukuthi kabaphiwe leso sigwebo. Ngakho-ke yikho sithi siyamangala ukuthi i-charge efana nayo ilezigwebo ezihleleyo.
Khanyelo Sindisiwe Khoitse Moyo bebesethethwa njalo elinye icala lelo-ke bathi lizathethwa nini?
Bebethiwe nelinye icala futhi elwe-public disorderly conduct abazabuyela emthethwandaba futhi mhlaka 25 January yona le nyanga. Sithanda ukwazisa abalandeli bebandla leMthwakazi Republic Party lo Mthwakazi wonke jikelele ukuthi abethu laba bamelwe ligqwetha lethu ubaba uMr. Ngcobani Sithole oyibambe kuhle indaba yabo